singakhangela e-Africa lapha ukubambana kwamazwe kusuka kube nzima. Sezwa-ke umongameli welizwe uPresident Mugabe exasisa isikhathi esedluleyo lapha esithi yena akhona amanye amazwe angakatholi ukukhululeka. Yonke into abangabe befuna ukuyenza qala bayebuza kulabo ababakhokhelayo. Akhona amazwe aphansi ikakhulu aphansi kweFrance khona ngale ikakhulu entshonalanga eWest Africa laseCentral Africa. Yikho lapho esibona khona kule nkinga kakhulu ukuthi lanxa lingaze livumelane liphumele izinqumo kusuka kube nzima ukubana sigcwalisise ngenxa yokuthi abanye abantu inkululeko yabo ngeyokukhuluma nje kuphela. Ngakho-ke kusuka kube nzima ukuthi lokhu kwenzakale. Njalo singakhangela kwamanye amazwe kuvele kulokulwisana kulobudlwangudlwango ukuthi khona ukulondolozwa kwezinqumo kanye-ke lokulondolozwa kwamalungelo ikakhulu kwabesifazana kusuka kube nzima. Lokhu njalo kwengezwa ngenxa yokuthi akhona amanye amasiko kanye lokholo oluvele lungahloniphi amalungelo abomama kumbe amalungelo abesifazana.
Nkosazana Khumalo, umanyano lo ungaletha yini umahluko kumazwe akuzwekazi le-Afrika?
Umahluko ukuthi ubuye ungabuya udubo silalo njengo-Afrika yikuthi into esiyifunayo siyayazi, okusehlulayo yikuthi sikwenze. I-Afrika ngendlela anothe ngayo ngasikhuluma namhlanje sikhomba ngowaphakathi yebo naye kulamasiko, kodwa mele sibekwazi ukuthi umlimi somandla wakhe senza umhlaba lo kazanga chiye nethi yini okuza kwenza sibuza ukuthi ngalokhu kukhona ngalokhu kuright. Ngizakunika umzekeliso kufana lokuthi umuntu uyabe hlezi endlini. Uma endlini lapho hlezi khona ungakorobhi, uthanyele, ukhiphe idoti, kuzahlala kungcolile. Kungafika omunye umuntu ovele engafuni idoti uzangena akhiphe idoti leyo usemuvi. Okusehlulayo yikuthi singamagovu sizikhangela thina njengoThabita, awusakhangeli uZulu akuthume ukuthi uyemela ukwenzela ukuthi inhlala yakhe ibe nhle.
Siyananzelela ukuthi uMongameli Mugabe ukhangelelwe ukuthatha isikhundla sokukhokhela lumanyano.
Thina sikubona kuyinto ezakuba nzima ngoba okwakhathesi elizweni laseZimbabwe sidla imbuya ngoluthi umangoye uselala ezi. So umongameli onjalo ongelankinga yabantu abakhokhelayo abadubekayo, abantwana bezikolo sebephumile emayunivesithi, sebepasile, sebengena emgwaqweni, sebethengisa ama-juice card. Okuzamenza ukuthi ancedise u-Afrika, yena owakhe umuzi kulobunzima obungaka, yini sifuna umongameli inkokheli eyaziyo ukuqakatheka kwelungelo lukazulu.
Sokuke kwaba lokuchothoza okuningi, abanye besithi hayi ngeminyaka yakhe kafanelanga, abanye besithi hayi kulokwephula kwelungelo loluntu, abanye njalo besithi kulungile nxa ikhethwe ngabantu.
Singakhangela izinqumo kumbe imithetho e-AU, akula lapho okulotshwe khona ukubana ule kudaka le engafanelanga ukubana kukhokhele khona umuntu, kodwa esikwaziyo lo obe ngumsekeli ekamgcini sihlalo nguye othatha isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo umnyaka olandelayo. Njengalokho esikubona kumongameli welizwe uPresident Mugabe, khathesi sikhuluma kanje kusasa nguye esimkhangelele ukubana athathe lesi sikhundla. Abantu abakhuluma imbono yabo bahlala bekhona njalo bazahlala bekhona, kodwa into eqakathekileyo, into ejabulisayo ngeyokuthi isikhundla lesi sizathathwa ngumuntu olokukhalipha, ngumuntu okwaziyo akwenzayo. Ikakhulu singakhangela kwele Afrika lapho ukubana kulokulwisana kulokungazwani phakathi kwethu kuyikubangela kwesitha esingena phakathi kwethu ikakhulu emazweni. Ngakhangela into zokulwisana kuboNigeria kuboBoko Haram ngakhona ngale nakuboDRC uqozela okukhona. Umkhokheli onjengoPresident Mugabe ekhuluma isikhathi esiningi esithi kumele kuhlonitshwe intando kaZulu, nguye umkhokheli ofanele olungi ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi yena ngumuntu ozinikelayo ukulwisana lobunzima obungabe bukhona eAfrica sikhuluma kanje kulobunzima obe ebola
elakho yelokugcina ke inkosazana Khumalo uyavumelana lamazwi kaMnumzana Ngwenya
hayi mina kangiyivumelani ngamazwi ngokuthi sikhuluma kathi sokunje kulamakhampani amabili okuthiwe enze umsebenzi omuhle njalo kuyenza imali amakhampani lawo amakampani abomakhalekhukhwini le nkampani yethengisa utshwala ukutho ukuthi ilizwe lethu owethu umsebenzi usuyukuthi sidlale ngomakhalekhukhwini emakhukhwini njalo sidakwe kukanti-ke kumele kuvule amankampani ukwenzela ukuthi abantwana bayisebenza namhlanje abantwana baphumile ema-yunivesithi almost 18,000 basebesemgwaqweni akula nto abazayenza akula msebenzi uzatshintsha i-afrika njani ezehluleka ukutshintsha izimbabwe siphele nzima la ngawumongameli esithi khona uyazi ukuthi abantu bakhipha phakathi kodubo imisebenzi iyavuka kabula msebenzi ovukayo okuvukayo ngezenkonzo amankampani wonke ayesenza ingubo esenza izigqoko esenzani namhlanje ngahamba sokukhonzo